Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine bengela magesi lakhathesi lokho bengala magesi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esikhona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-ward 1. Izakhamizi kube lo mhlangano le-management ye-ZESA ekade ikhokhelwa ngubaba uJaji onguye Regional Manager weZESA. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuzadingwa enye transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo ade bethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwisise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagesi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagesi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umdedengile izinto zabaningi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma deep freeze amagesi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss ku-business. Anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagesi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagesi.
Njengamalunga edale lephalamende ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu langolesine. Uminister wamagesi uZemsoda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagesi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa-ke ukuthi amanzi edamu leKariba ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo khathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise i-share yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulokuthi kube yi-zero.